tisendaba ku VOA Ndebele.
Chona njani mtwaka zomuhle isikhathi half past 2 olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesibili mhla ka 5 kumpalakazi 2017 ngontungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje ikomishini ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu ithi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele aphathe udaba lwegugurawundi lulungisiswe. Imoli zabantu abafele enkozini yomgwaqo eTsholotsho ziphiwa imali yokuzincedisa ekungcwabeni abafi. Umngcele wePlumtree usuzavulwa ilanga lonke lasebusuku ukwenzela ukwenqabela ukuminyana. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Imuli zabantu abafele engozini yomgwaqo eJimila eTsholotsho sezipiwe uncedo lwemali engena kunkulungwane eyodwa yamadola imuli ngayinye eyokubancedisa ekungcwabeni abafi. Uncedo lolu luvele kuhulumende njalo luphiwe imuli lezi embuthanweni womthandazo wokukhumbula ababhubhileyo empilo kobulawayo namuhla. Abafi laba bekuyizisebenzi zempilakahle njalo amabizo abo nanka. Kulodumsani Ngwenya, Vusani Moyo, Nalani Mukulu, Mangikazi Chabalala, Ben Chuma, Mlungisi Ndlovu, Thulani Murwira, Vusumuzi Ncube, Brandon Muvengwa, Khulekani Sibanda, Mthabisi Chuma, Ntombezinhle Ngwenya, Voti Sibanda, Obey Moyo, Elton Mpofu, Thabani Maphosa, Bolman Nkomo, Bishop Ndlovu, Mxolelwa Donga, Soyaphi Dube, Lopholaiti Dube. Abantu laba bebevela enkayi besiyafafaza umuthi obulala imiyanelo kwenqabela umkhuhlane wemalaria eTsholotsho. Ikomishini ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu iZimbabwe Human Rights Commission isikhuthaze umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi athathe amanyathelo okulungisisa udaba lwegugurawundi kukhunyiswane umlotha. Kubika uGibson Bebe.
Lamazi ikomishini le iwakhuphe kumbiko wayo ngomvulo lapho ebike ukuthi lelo nyathelo lilakho ukuqeda ukungahlaliseki kanye lokuthukuthela ukuqhubeka kusezabelweni zasemiglians kanye lemathebeleni okuyizona ezahlangana lalezo zehlakalo phakathi kuka 1982 lo 1987. Umsekeli kamgcini sitshalo weZimbabwe Human Rights Commission umnumzana alondoloziwe sitsha ubike ngokugcweleyo.
Sithi thina ekulungiseni lolu daba angithi sikubona khona ukubana kube ngcono ukubana behulumente njengoba esenkhini khathisi kuyambele abone ukuthi indaba lezi ziyalungisiswa.
Kumazwi akhe egcotshwa njengomongameli omutsha kumaviki amabili asanda kwedlula, umnumzana Mnangagwa ubike ngokuzimisela ukuletha ukuthula kuleli, ikanti kasabikanga ukuthi ubele umcabango bani ukuphephisa mhlawumbe lokujezisa labo abaphatheka kulezo zehlakalo. Lomela isigaba sebulawe central edale lasephalamende ekubandla eliphikisayo njalo ele-MGCT umama uDoka Sibanda ubike ukuthi ukulungisisa ezimayelana legugurawundi iyabe ingaphelelanga uma kungenziwanga inhlelo zokuphephisana.
ababa involved kukho ground bakwazi futhi bacolise ebantwini bakhulume kufana njengamanye amazwe
lo shaziya ngezombusazwe umthokozisi indlela yena ubike ukuthi ngumona kungela themba ukuthi umnankagwa engafuna ukujezisa abaphethekayo kugugrawondi ulakho ukutshengisa ukuzisola ngokugijima ngezengqubekela phambili kuzabelo ezehlelwa yile ngozi ezimayelana nokubulawa kwabantu empini yegugrawondi bekuyinto ebizila ukuxoxa ngayo phansi kukahulumende kamongameli Robert Mugabe. Kusenjalo inhlanganiso yeZimbabwe Human Rights Commission isincome umnankagwa ngokuzinikela ukuhlawula abamhlophe abashathelwa amapulazi ikanti ikhuthaze lo mongameli ukuthi amise ukuhluthunwa komhlaba okuqhubeka kukhona elizweni yilabo bakuchazangela ukuthi ngabalandeli bezanupf. Iphinde yakhuthaza uhulumende omusha ukuthi afake amacebo aveza izizalwane zakwele Zimbabwe eziphesheya lazo zithole ithuba lokuvota kukhetho luka-2018. Iphephandaba le-Herald libangalise abaningi ukukhipha udaba lokuthi udaba lwegugrawondi kumele luqedwe ngoba luzahlala luphunuka inhliziyo zabaningi njalo lungasetshenziswa yizitha ukuphehla inzondo. Ngimele iT27 ngiseHarare, New Gibson Pepe.
Umngcele weRamakhwebana ePlumtree phakathi kweZimbabwe leBotswana usuzavulwa okwamahola angamachumi amabili lane ngesikhathi sekhefu leKhisimusi. Namafitshane, lokhu kutsho ukuthi umngcelelo awusoze uvale, uzosebenza emini lasebusuku. Kulesi zalwane seZimbabwe eziningi kakhulu ezisebenzisa umngcelelo ngesikhathi seKhisimusi zivela ikakhulu kwele South Africa zibalekela ukuminyana okuba khona emngceleni weBeit Bridge eMusina. Kubika uMartin Ngwenya.
Umeli weBotswana kweZimbabwe umzana Mathunga Hofisha ngesikhathi ekhangela umumo wesihambi kanye lokulungiselelwa kwekhefu leKhisimusi uthe umngcele wePlumtree leRamakhwebana awusoke uvalwe. Ufisha uthi lokhu kwenzelwa ukuthi isihambi zenelise ukuchapha ongelasiminye eminye njalo noma ngasiphi isikhathi. Kweminye iminyaka kumakhefu eKhisimusi izihambi bezilala emngceleni amazwe amabili ethwele nzima okusebenza inani labachaphayo eliphezulu. Umngcele weplumtree leRamakhwebana uvula kusukela ngehola lesithupha ekuseni uvalwe ngele-10 ntambama. Ufisha uthi ukwafika emngceleni weRamakhwebana esiyakhanyela ukuthi konke kulungile ukuze isihambi zincedwe masinya esidingi labantu abaningi kakhulu abasebenzisa lumngcele. Ngesikhathi sika-December ngitshelwa ukuthi iRamakhwebana ibamba izihambi ezidlula 260,000. Ngotshintsho kwezombusazwe eZimbabwe, abanye abade benelasifiso sokuhamba ekhaya ngesikhathi sekhefu leKhisimusi bangantshintsha ingqondo. Umnumzana Melusi Nyathi waseHavroni uthi izehlakalo ezibone uRobert Mugabe ephuma esikhundleni zingaba lakho uqumbaqumba inengi ukuthi liyelunguza ukuthi kwenzakalani ekhaya.
Basically this is ungenzeka ukuthi kube labantu abaningi abaya kweZimbabwe ukwedlula iminyaka edluleyo because abantu they just want to get a feel and see ukuthi izinto zinjani ine New Zimbabwe ungasela Mugabe ungasela brutalization yamapolisa onabantu.
Unyathi ulamukele njalo inyathela lokuvula umncele amahola amachumi amabili lane.
Siyakwamukela ukuthi iboda ePlumtree Ramakhwebana ivule for 24 hours because that kusenzakala ukuthi there was too much pressure during the festive season on that border because kulabanye abantu abavela eSouth Africa bebakela iBeit Bridge besithi ngapha kungcono plus lenani labantu elivele lisuka khona apha lisekwele eZimbabwe.
Ugatsha olubona ukungena kanye lokuphuma kwesihambi kwele Botswana olwe-immigration alukabiki ukuthi kuzavulwa umngcele amahola amachumi amabili kuqala nini. Iningi seliqalile ukukhumbula ekhaya kulandela ukuvala kwesikolo, abanye beqala ukuhamba kungakabi lesiphithiphithi endleleni. Balethemba njalo lokuthi lonyaka kuzabe kundlela zimhlophe kungela amapholisa abaphazamisa ngemigoqo engapheliyo eyama-roadblocks. Ngingumathini Ngwenya oyindaba zeStudio 7 Sabron kwele Botswana.
Inhlanganiso yezisebenzi iZCTU ithi ikhangelele ukusebenzelana kuhle lomphathintambo obona ngendaba zezisebenzi omutsha unkosikazi Petronella Gagonye. Unobhalajikelele walinhlanganiso umnumzana Japhet Moyo uthi zinengi izikhalazo zezisebenzi uGagonye amele azilungisise.
Silethemba lokuthi uzasebenza lathi kakuhle. Kodwa nje ngumuntu esingamaziyo asikaze sibe mazi ukuthi ngubani, ulembono enjani kundaba zezisebenzi, uvelela ngaphi yena, abe singakaze sikuthole lokho. Kodwa nje inkinga esikhathini esidlulileyo ke sivele sikhonela ngokuthi loba ungaba lolwazi olungakanani eZimbabwe ube kule system lesithi whipping system. So lo muntu owaziyo okhaliphileyo ube ngabonakali ngendaba yesystem kanti khona phakathi kelizwe. Singazi ukuthi yena uzaba independent okungakanani ukusincedisa njengezisebenzi, ukusizwisisa njengezisebenzi, kumbe nje uzaba phakathi kwelinki udubo olukhona olungaba luqale phezulu oluvelela kumkhokheli onguye upresident. So asikwazi ukuthi sizabona ngokuya kwesikhathi ukuthi ngumuntu onjani xa siyaqalisa ukuthi sihlanganise inkulumo.
Kahle kahle kuyini elifuna akulungisise aqale ngakho njengezisebenzi?
Silezindaba kade sizivele sizivambile sizikhuluma sikhangele ukuthi engaze waqalisela emuva. Abambele nje khonapho ke okushiye khona abanye bakhe. Singaba yindaba eqakathekile singathi ikutholakala kwemsebenzi. Kube yindaba ke yokutshintsha i-Labor Act. Kube yindaba nje yokulungisisa i-Tripartite Negotiating Forum. Yizo lezi ndaba esizikhangeleleyo. Besihlezi sikhonona nje ngendaba yelungelo lethu njengezisebenzi. Ukuthi siyavunyelwa yini ukuthi siyajenisela nxa sifuna ukujenisela. Kungaba siyakhonona ngeholo kumbe siyakhonona indlela esibuswa ngayo. Siyavunyelwa yini ukuthi sikwenze lokho. Sikhangele ukuthi izinto okufanele azikhangele azilungise longeni leyo.
Indaba yamabhonasi kuthwani ngayo ikakhulu awezisebenzi zikahulumende lonyaka?
UZulu uyakwazi ukuthi wabadlulileyo kade bebambe le iministry. Kade bengalankinga kumbe udubo ngendaba zemali. Indaba zemali bezivele zihlupha zivelela kuthina masa kumiwe finance. Asiboni ukuthi uzasinika yena ke inkinga. Umuntu olenkinga nje nguminister of finance. Sizabona ngokuya kwesikhathi ukuthi yena ulombono ofanana labanye yini. Kodwa esikhathini esidlulileyo azange ibe lodubo ke lo minister of finance, lo minister of labor kundaba zemali. Indaba zemali bezisalela kuminister of finance.
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele weZCTU.
Njani mahlabezulu linjani zulu kandaba sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 AM, 2 PM lango 7 PM eZimbabwe. Lisibamba kumagagathi athi 909 medium wave 4930 15580 laku 6080 short wave frequencies. Lila kunjalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa ku Facebook ukhasi lethule VOA Ndebele. Land of sunshine.
Inengi lithi selikhangelele iZimbabwe entsha kulandela ukugenqulwa kukahulumende kamnumzana Robert Mugabe Libutho. Kodwa ngenjani iZimbabwe entsha le eloyiswa nguZulu? Sibuze incwadi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
YiZimbabwe eyakhele phezu kwesisekelo sombuso esithi constitutionalism, ehlonipha amalungelo abantu, ekhulula abantu bonke ukuba babe yilokho abayikhona. YiZimbabwe okungela kubandlulula ngokomhlobo, engela kubandlulula ngokuthi leli likhiwa, leli liNdebele, leli liShona, engela kubandlulula emisebenzini iZimbabwe lapho umuntu ofuna ukwelatshwa enelisa ukungena khona ofuna ukufunda afunda ayefika lapho afuna ukufika khona elamanzi ahlanzekileyo ongela muntu obulawa yindlala ongela mgwaqo efileyo okule economy esebenzayo kanti ke phezu kwakho konke elaye wonke umuntu weZimbabwe ofuna ukuhlala lapho ohlala khona hayi ukuthi abantu bagcwale emazweni wonke iZimbabwe lokukhethola ukukhululekileyo kuso sonke isikhathi okungafi muntu ngenxa yokuthi kumele kuvote
ukuze kufinyelelwe kuleyo Zimbabwe oyifunayo yini emele yenziwe ngohulumende esikhuluma nje njengoba abaphathi intambo sebeqalile umsebenzi
kumele bavuse umnotho umnotho uzavusa ezemfundo umnotho uzavusa ezempilo umnotho uzakwakha imigwaqo umnotho uzakwakhela abantu izindlu umnotho uzakwenza ukuthi abantu abangaphandle esithi baku diaspora namhlanje babuye ekhaya kodwa ngaphandle kwalokho kuphela kumele okunye kwenziwe okuyipolitiki kumele babone ukuthi bayahlonipha isisekelo sombuso bamele baqede i-corruption iphele du ngokuba i-economy ngazibe ngakanani ngayitshontshelwa yibo laba abasibusayo akulalapho kuyiwa khona kanti-ke kumele kube lokhetho olukhululekileyo olwenza ukuthi abantu nxa uhulumende bengamfuni engabenzeli lezi zinto esithi siyazifuna kuZimbabwe esiyikhangeleleyo bamsuse bafake omunye bamsuse bafake omunye bamsuse bengelakwethuselwa bengelakutshaywa kungelahlupho lwalokhitshwe ahamba ayehlala ngkhaya engalelanga khona embusweni
kodwa lanxa lungaze lwenziwe lolo khetho lube ngolukhululekileyo izanu PF inqotshwe ubona amabutho evumela yini umkhokheli ongayisuye wezanu PF ukungena embusweni athathe umbuso njengoba sesike sezwa oChiwenga besithi kabasoze bakhothamele umuntu ongalwanga impi njalo sisibonile behluthuna intambo zombuso behluthunela umgabe
kunzima ukuthi ubone bekwenza khona lokho ngendlela yokuthi sebejwayele ukuthi bahlale embusweni ikakhulu njengakhathesi bengene ngenkani embusweni ngawukukhangela nje lokho sithi i-analysis kuba nzima ukubona khona ngoJune July next year besithi bona hayi sidliwe njalo kumbe usibusiso lo wasi-announcela ukuthi amabutho asethethe umbuso esekuthelevishini etshela umhlaba wonke ukuthi hhayi kungenani sesidliwe sesisiya ngekhaya kunzima ukubona lokho kodwa kuyenzeka into enjengayona le kayikho impossible iyenzeka abantu beZimbabwe bamele bacace ukuthi loba lisotha loba ngubani kakho umuntu abazamvumela ukuthi enze intando yakhe
umnumzana efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe lo ngumsakazo wenomsakazo weStudio 7 silethulela izindaba ngokwenzakala eZimbabwe ngemini enkulu lamhlanje kungolwesibili Wezemidlalo lamhlanje intatheli izindaba yethu uJoseph Njanje uxoxela abadlali benguqu abangamawele abadlalela iqembu leFC Platinum uKelvin lo Elvis Moyo.
Amaphahla uKelvin kanye lo Elvis Moyo ngabadlali bomdlalo wenguqu abadlalela iqembu leFC Platinum. Bobabili laba badlali badlale indima enkulu ekuphumeleleni kwaleli qembu elibe liqembu lakuqala elingalisilwe lakobulawayo kumbe esibhodlweni iHarare ukuphakamisa isicoco seligi. Njalo ngempela viki edlulileyo libe ngelakuqala ukuphakamisa inkezi yeCastle Challenge Cup yona ebunjwe kuthakazelelwa ukufikisa iminyaka engama-25 kwenhlanganiso yePremier Soccer League. Ekhuluma ngemva kokunqoba abakwenze iqembu leHarare City nge-2-1 ngomgqibelo enkundleni eMandava uElvis yena odlala imvimbi esandleni senxele uthe kuyamthokozisa ukuba ingxenye yeqembu elilobe kakutsha imbali yebhola kwele Zimbabwe.
I think it's a good team to FC Platinum and us for making history. It's good for us as our players, the supporters, the winner. And I think it's true outbreak phase.
Oh, Calvin, now we're in Vimbe, Kalapambranos in the ukhethwe njengomunye wabadlali abangene kuluhlu lalabo abadlale kuhle lonyaka njalo ukhangelelwe ukuba laye angakhethwa ukuba nguye umdlali oncinte abanye bonke.
Aso makhobhora nje ngamakhusha kuza amakhosi adiqakathekile kakhulu angawahlohlile for itimu asincedisile ukuthi sine championship.
U-Elvis laye udlale kuhle kodwa akatholakalanga kuluhlu lwabadlali abalitshumi lanye abazangena kukhalenda njalo ukuthi ukukhethwa kukamfowabo kumupha idlabuzane elokuba adlale kuhle laye akhethwe ngomnyaka ozayo. U-Elvis loKelvin bathengwe liqembu le-FC Platinum ngomnyaka 2013 bevela kuqembu leBantu Rovers ikanti besasebancane bake badlala la kuqembu le-Highlanders bobabili bake badlalela iqembu laba leminyaka engaphansi kwamashumi amabili elimela ilizwe emdlalweni wenguqu njalo uKelvin ubebiziwe kuqembu lesizwe bekumele liyehlala kumncintiswano weseCAFA kwele-Kenya kodwa lolu hambo alisaphumelelanga ngoba inhlanganiso yeZifa ithe yesabela abadlali bayo ngoba kulokungahlaliseki elizweni laseKenya. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Lejana njani sihlobo esithandekayo seziphelileke ezihola lesibili sezingena kuhlandla lenu elilikhwabitha kakhulu ihlandla lokubingelela izihlobo labangane. Incwadi engiphetheyo eyakuqala ivela ku-Ignoria Ncube uthi yena ngiqale ngawe msakazi labalandeli bohlelo lolo ngithi umusa wenkosi ube lani. Ngibingelele bonke abafowethu ekhezi emadwaleni labo bonke abangaziyo jikelele. Lo mfana wami ubhekumuzi eCowdery Park ngibathanda thandi. Bese ngithi kuye afunde aqinise ngoba angafeyila ngizamnanka. Ngicela ingoma Galaf Mama Jaiva na usono sami. Ignoria Ncube ingoma yakho ke leyo oyicelileyo usono sami. Incwadi yesibili engiphetheyo ngikathembelani Ncube uthini ke uthembelani laphana uthi ngibonge msakazi ngomsebenzi owenzayo. Lathi yabonga Ncube. Okokuqala ngithanda ukubingelela umama ongizalayo uNaka Sidudla oseHope Fountain koBulawayo ngisithi mama ngiyakuthanda ngizahlala ngikuthanda kakhulu uze ukhokhobe ngisondela eceleni mbijana etholojo ngithi kunkosiki. Ha, suphelele laphana umbi incwadi le angazi ukuthi ubezama ukuthini phambili laphana. Kungasenani siye kuncwadi kaBusani Spanda futhi wena siyabonga msakazi sokubulisi kubulise nawe losebenza nabo. Abese ngibingelela imuli yako Spanda enkayi isigaba sami. Kosikobokobo, usobhuku wami ngumazambane. Ngibingelela bonke abakodayimana kusifanda abalapha eGoli eHaburoni koBulawayo ngengoma yendolwane. Sisonke sizokulungisa yimi uBusani Spanda. Siye kuncwadi kaAustin Dube uthi wena emsakazweni ngiyabingelela basakazi kanye labalaleli. Ngithanda ukubingelela umama uMadube lapha koBulawayo eMatshamhlophe sebabo kanye lobaba uMdawini laba nawami kuthi engubo yenja emzini wezinsizwa. Ngivulise abanye abahlobo bami ngicela ube subadlalela loba yiphi ingoma kasis uRebecca Malope. Rebecca Malope ingoma yokholo ke esishayele uAustin Duve. Ngiqhubeke ngencwadi elisibhalela zona abalaleli kukhasi lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Kuloqinisela Vivante Tabengwa uthi yena ngithanda ukubingelela amaform 4 ka-2007 ezimele secondary. Lombalisi wami we-history u-Britain Matsoka, wo what a name. Ngiyaqala ukulizwa leli gama u-Britain. Ingoma ngicela loba yiphi eka Job Crazer. Ngiyabonga, siza kudingela Tabengwa kwezinye inhlelo ezizayo. U-Job Crazer, ngiyathembisa kangisoze ngisephulele leso sithembiso. UMakhosi Ndlovu uthini laphana? Uthi unjani msakazi? Mina ngithanda ukubingelela umama wami uMasikhosana, uMasombuka, igodonga elihle kanye labantu bami uLetha Ubukhosi, Mongiwa Lothuba. Ngithi nginifisela impilo enaphakade. Ingoma ngicela uSifiso Ncwane omkhuleko. Siza kudingela kwezinye inhlelo ezizayo Ndlovu. Zulukandaba lingaba litshona njani? Mthwakazi lapha lingaba likhona koBulawayo, eHarare, Zimba, Plumtree, Cholocho, Kezi, Binga, Bedbridge, Gwanda likayi lingaba litshona njani sihlobo zami? Baleke uhlelo ngengoma yedlozi uJays Marabini umajaha odwa Ndlovu ehlabela kamnandi lapho uthi yamitha kanjani kanti ke kayiqomanga. Ngiqhibe uhlelo ngencwadi evela kuLouis B. Sasigebenga Ncube uthini lapho Sasigebenga uthi siyabonga msakazi, mina ngithanda ukubingelela umama ongizalayo eLupane esigabeni saseMzola ku-9. Ngithi salukazi sami ngikukhumbule kakhulu, bese ngibingelela umntanami uSandile lomzukulu wami uPhose, bese ngithi gudlu kancane ngibingelele ukhulu wami uSakholed. Wozukanyise majaha wodwa bekukuhle kubalani uhlelo kuzindaba zika half past 2 zihlobo zami. Isikhathi sesigijimela ku 3 o'clock, okutsho ukuthi sokumele sehlukane, kodwa singakayehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Ikomishini ebona ukulondolozwa kwamalungelo oluntu ithi uMongameli Mnangagwa kumele aphathe udaba lwe-Gugurahundi lulungisiswe. Imuli zabantu abafele enkozini yomgwaqo eCholocho ziphiwa imali yokuncedisa ekungcwabeni abafi. Kwaneleke okwamanje, asihlanganeni kwezinye izindaba njalo ngo-half past 7. Ntambama olivalelisayo nguntungamilinkomo litshone kuhle.